Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu le ola mugela emoye ni ngolwesi ne mshaka 14 ni kuzibandle la 2021 nguntunga milinku mo endabe ni zekuseni la msanje
bazama ukuthi kuba kline igama le medical lele selithathwe ngudola Trump wali kudonsela idakeni ingakho beforce kakhulu ukuthi udola Trump bamimpithe
umnumzana Donald Trump ube ngumongameli wemelika wakuqala embalini yalelilizwe ukwetheswa amacala kabili ngohlelo lwe-impeachment kubhubhe abantu abangamathumi phose amane 38 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane 1017 belo mkhuhlane lo
ukwanda kokugebengu lokugethusa kakhulu I think kungabe kutshengisa umumo ohlubo oluphakathi kwelizwe ukuthi into sezima kathesi abantu baningi abasebenzi
imisebenzi yobusela bezinga laphezulu obugoqela ukubamba izimota ezithwala imali inkunzi ikhanya isanda elizweni zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela umnumzana Donald Trump ube ngumongameli wemelika wakuqala embalini yalelilizwe ukwetheswa amacala kabili ngohlelo lwe-impeachment izolo amalunga edale lephalamende ele-lower house avotile avumelana ukwethesa uTrump icala lokuphehla umvukela ngemva kokuhlaselwa kwephalamende ngabasekeli bakhe ngeviki edluleyo bezama ukuvimba ukwamukelwa kukamnumzana Joe Biden yileli dale njengomongameli weMelika omutsha abebandla lamademokrasi abayibo abatshutshisa lolu daba bathole usekelo lwamalunga ebandla likaTrump elama-Republicans alitshumi baba ngamakhulu amabili alamatshumi amathathu lambili 232 abebandla likaTrump abavote bephikisa kodwa badliwa ivoti babe ngamakhulu phose amabili 197 uTrump uke wetheswa njalo icala lokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo iphalamende nyakenye kodwa idale laphezulu elesenethi lamfumana emsulwa kucala lakathesi lona elilakho ukuthethwa yisenethi uTrump esesukile esihlalweni akukakhanyi ukuthi iyozala nkomoni ngoba amademokrats kawalawo amanani adingakalayo ukuthi amfumane elecala kulelo dale sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube
abantu bemedica babonkomo ama-politicians bazama ukuthi bakline igama le-medica lele selithathwe ngudonald Trump wali kudonsela edakeni ingakho beforce kakhulu ukuthi udonald Trump bamimpithe kuza njalo besenzela ukuthi kulamanyethelo thize abawaziyo ukuthi nxa bengamyekela azayephuma esikhundleni sakhe engazange wayenelisa ukuthi akhitshwe noma mhlawumbe athathelwe i-immunity leyana yokuthi nxa ungumongameli or nxa uke waba ngumongameli welizwe kulezinye izinto ukuthi awusafanelanga ukuthi uzenziwe ezifana lokuthi ukhanjiswa emthethwandaba lezinye izinto okwethiswa amanye amacala athize nxa engaze ayephuma ephuma nje engayimpitshwanga kuzatshengisela ukuthi baza kwehluleka ukuthi bathole ingcazelo noma bake bamdozele ezinkantolo bake bazwisise ukuthi kuhamba njani yingakho ukuthi impeachment leyi yiko njengoba sisho ukuthi ithwele umthwalo omkhulu kakhulu umthwalo wokwesula udaka elizweni lemelika njalo lo mthwalo wokuthi benelise ukuthi babone ukuthi into leyi bangayigeza njani ukwenzela ukuthi babe lenqubekela phambili yingakho namhlanje nxa sisiyakhangela bakhona abanye kukulower house laphana ama-Republicans ayiwo abaphathi kaDonald Trump abaye bahamba bayavotela bavuma lokhu okuhlongozwe ngama-Democrats
Ama Republicans kudalele Senate ubona bebambana lama democracy yini bemfumana elecala uTrump.
Kusenethi babunkomo kuzabe lobuzinyana thize ubunzima obuzabe khona ngokuthi into ekhona kathesi kuma Republicans iningi labo basanoya amakhanda benoya amakhanda nje bacabanga izinto eziningi babunkomo ezihlanganyela ukuthi nxa bengathi basekele ukuthi uDonald Trump abe convicted kuzathengisela ukuthi iparty yama Republicans iparty yezidlova kubuye njalo bekhangele njalo ukuthi ama Republicans noma uTrump eyenze inhlekelele leya leyo kodwa ke basasele lama ambitions ukuthi iparty yabo basafuna ukuthi noma kukhetho olulandelayo noma kuma next elections ama Republicans abuya angele kukhetho loluyana babuye njalo bayenelise ukuthi banqobe ingakho ukuthi bazama ukuthi lapho ba calculate babona ukuthi into abangayibona engancinda noma engayenza kube lenqubekela phambili kuyini.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe. Sixoxele omunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Into enzakaleyo, we have never seen it before and it has never happened in the 240 something years that the United States is a country. I-impeachment singabona sokuthi licebo elokuthi deter ama-president ngoba when the constitution was put together ngama founding fathers ayefuna ukuthi ungabi le monarchy like a rule in America. So sibona uTrump se impeachwe kabili meaning ukuthi the first impeachment he did not learn his lesson ukuthi iAmerica lilizwe elihamba ngomthetho. No matter how many people you can convince, the majority still believe in the rule of law.
Abebandla lika Trump lama Republicans abanengi bathi ukwetheswa icala kuka Trump ngama Democrats kuzakwezela ukufuthelana okukhona elizweni kwehlukanise abantu. Ungathini ngalokho?
Ngamanga la ngoba thina sibona ukuthi for years and years ama minorities labantu abamnyama they've been looking away or giving majority second, third, fourth chances. Labo kathesa kumele bakhulume lomunye wabo uTrump ukuthi hayi into ayenzilele to incite abantu ukuthi babe nodlame is not good.
Idalele Senate lona ubona limfumana elecala yini uTrump? Ubona ama Democrats ethola usekelo lwama Republicans.
Sibona ama Democrats ale 51 votes ku next Congress. So they need 17 votes crossing over from ama Republicans. Ngibona 5, 6 or 7 or 8 ababuyayo. But ukuthi 17 okwakathesi hayi angiboni.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Yena umongameli Trump uphume kumabona kude kulandela ukwetheswa icala kwakhe kodwa kazange alulokothe loludaba. Usolenje udlakela wathi labo abenza ubudlwangudlwangu egameni lakhe kumele bachiyane lalumkhuba. Uphinde wakhuthaza njalo ukubambana kuZulu.
My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the troubling events of the past week. As I have said, the incursion of the U.S. Capitol struck at the very heart of our republic.
Bantu bakithi, ngifuna ukukhuluma lani ngezehlakalo zeviki edluleyo, ukuhlaselwa kwedalela ePhalamende. Lokhu kwacunula izigidi zabantu kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwaliphi ibandla. Kahle ngicace, ngiyalusola kakhulu uDlakela esilubone ngeviki edluleyo. UDlakela alula ndawo elizweni lethu. Uhlelo lwami lweMake America Great Again luhlezi luluhlelo lokulandela umthetho lokusekela amapholisa. UDlakela angilusekeli. Akula msekeli wami oqobo ongasekela uDlakela.
Political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag.
Lawo ngamazi kamongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Kupupe abantu abangamachumi pose amane 38 nge coronavirus ye Zimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane inkulungwane 1017 belomkhuhlane lo. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ilizwe lilahlekelwe ngabantu abaningi kangaka ngosuku lunye ngenxa ye COVID-19. Inani lasebebulewe ilomkhuhlane selokhu ufike eZimbabwe nyakenye likhwele laya kumakhulu bhose ayisithupha 589. Asebefunyenwe belawo bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lane 24,256. Phakathi kwababhubhe izolo abangamachumi amabili ngabe Harare kuthi abayisishiyangalombili ngabe Manicaland. Kobulawayo khona kubhubhe abahlanu. Abathathu ngabe Maswingo, oyedwa ngowemashonaland central kuthi oyedwa njalo ngowe Midlands. Ubusela bezinga laphezulu obugoqela ukubamba izimoto ezithwala imali inkunzi kanye lokugqekeza ezindlini ikhanya isanda eZimbabwe kulezi nsuku. Ngeviki edluleyo kulamasela abambe imota eyayithwele imali engange 2.7 million US dollars echinoyi. Kulabasolwa abayisishiyangalombili abamiswe enkantolo izolo beseteswa lelicala. Kutange echinoyi njalo kulosomabhizimusi odumileyo umnumzana Theodore Mhlanga ongenelwe ngamasela ahlomileyo endlini amtshontshela i-$60,000 njalo amthathela imvundiso yefertilizer engena ku-$88,000 kanye lemota yakhe ngokutsho kwamapholisa. Sixoxe legqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Ukwanda kobugebengu lokugethusa kakhulu, I think kungabe kutshengisa umumo ohlubo oluphakathi kwelizwe ukuthi into sinzima kathesi abantu abaningi abasebenzi basezindlini nxa ye-COVID. Amabhoda la-South Africa kuvaliwe, so kwenzisa abantu bezame ngayo yonke imizamo engaphandle komthetho ukubana bephile. I think kutshengisela obani ukuthi ilizwe kwezomnotho siphakathi kodubo olukhulu kakhulu ngoba into le ibingandanga or ibingavamanga eZimbabwe.
Inkunzi ebanjwa kulezi nsuku efana lokubamba izimota ezithwala imali ivame kakhulu kwele South Africa. Ngokubona kwakho kungaba kulezi gebengu ezivela eSouth Africa yini elizweni kumbe izigebengu zeZimbabwe esezisebenzisa nje indlela le evame kwele South Africa?
Ngokubona kwami sobantu beSouth Africa ngabantu baseZimbabwe akula even ebantwini aseke babanjwa otholakala ukuthi ngwale kweSouth Africa. Nxa ukhumbula ukuthi ngesikhathi umnumzana afile Mbalule ngominister for Mafia's new minister of police for South Africa uke wakhuluma ukuthi basuspect ukuthi iningi labantu ababamba inkunzi South Africa ngabantu basuke kweZimbabwe abathinileyo, abanye bangabe baleke esisotsheni esipholiseni ngoba kubala even kuma cash and transit ukuthi ngabantu abalobungcweti kwezempi o kwezokula. Indlela abenza ngayo kekhanya ukuthi ngabantu balobuciko okuye ukuthi ngama ordinary civilians. I don't think ngama ordinary civilians babe ngabantu abale background military kumbe esipholiseni. And aso bantu be South Africa ngabantu bakhona phezimapha abangabe behamba besiyayenza ukuganya South Africa bephendula. Manje ngoba kalesi kungadluleki emabhoda yikho kwenza ukuthi amacala lawa ande kakhulu eZimbabwe.
Emithethwandaba ungathi amacala obugebenga obunje aphathwa ngendlela yini izephulamthetho zijeziswe ngemfanelo?
Ezikhathini eziningi amacala ezigebenga lezi awapheli ngoba isikhathi be-PEP laba iningi labo liyabaleka obufakazi abutholakali. Ukuyabingela muntu nje olesibindi sokuthi eze phambili ezowedesa. Kodwa imithetho sibili bazama ukunika ezingathi ngama-deterrent sentences. Kodwa iningi labantu laba abaningi vele bangabantu abakuran maybe for 10 years and above bahlala babengikho bebalekela amapholisa balekela ingalo yomthetho. So yinkinga ikhona. Kodwa kulawa amalutshwane amacala ayethiswa ayezephele bayagwejwa kakhulu sibili. But uhlupho ukuthi umthetho kwesi sikhathi uyamela wonke umuntu. Even laba abagwejwayo ema-magistrate court nxa sibe siyinkantolo enkulu yayi-court, iningi labo babaleka ngesikhathi se-bail pending appeal. Bangathola amaphili ehle baleke. Yinkinga ikhona.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha. Kamoke ukuphikisana kuZulu phezu kwesifazana ophume emsakazweni weZBC ngolwesibili esithi nguye olosana okwakuthiwa lutshaywe lipolisa eHarare lwafa. Owesifazana lo uphume egcizelela impiko yamapolisa yokuthi usana lolu luyaphila. Abanye bathi owesifazana owaphuma kuvidiyo ethukuthele njalo ebambe ipolisa ngekhola esithi litshaye usana lwakhe ukhanya ehlukene lalo ophume kuZBC. Lolu daba yilo olubophise iziphathamandla ze-MDC Alliance uNkosazana Fazai Mahere lomnumzana Job Sikala kanye letate lezindaba uHopewell Chingono. Abathathu laba betheswa icala lokwethula impiko yamanga enkundleni zokuxhumana lokungcolisa igama labagcini bomthetho ngokuthi usana lolu lwatshaywa lipolisa lwafa. Ngaphandle kwenwele abanye abathi zitshiyene okunye okubangele ukuthi abantu basole ukuthi lo ngumuntu munye ikuthi izolo emthethwandaba umtshutshisi umqambe ngegama elingayisilo elikhulunywe ngulo obesendabeni zeZBC. UChris Gande weStudio 7 uxoxele intatheli izindaba uLeo Monende.
Awukhani ukuthi nguye yini lo owayekuvideo kumbena isuyi. Osekwenza abantu bengani bayasola yikuthi u-investigating officer uLavumo Marisa lo o-investigator indaba kaHopewell Chingono unike umfazi lo ibizo elithiyene nalelo alinikwa lona ku-ZBC izolo ntambama. UMarisa yena uthe umfazi lwana kuthiwa nguShailene Marara. I-ZBC izolo ithe umfazi lo kuthiwa nguRebecca Msariri. So lokho sokwenze abantu abasola kathesi abantu sebezibuza ukuthi hayi umuntu lo nguye yini okwamaqini kumbeni lapha isitethi ngani isiqila abantu asikabikwazi.
Lina njengentatheli zindaba selike lazama na ukuthi limdinge umama yena lo likhulume laye lizwe ukuthi nguye yini uqobo ophume kuZBC njalo umntwana wakhe unjani sikhuluma kanje uyaphila na.
Njengentatheli zindaba sesike sazama ukumdinga lo mama kodwa siyehluleka. Njengami ngizame ukumdinga ngaze ngamdinga laseBindura lapho okwakuthiwa wayesiya khona angamtholi. Abanye bahambe esibhedlela lesa ade kuthiwa wahanjiswa kanye lomntanakhe ibizo lakhe alitholakalanga. So asikamtholi njalo asikazi ukuthi nguphi wakhona. Intatheli zindaba zeZBC sizicele ifone number lalomfazi kodwa azikenelisi ukusinika. Basithembise ukuthi baza sinika kodwa bakasiniki.
Ubona abanye ababekhona kusenzakala isehlakalo lesi selike lababonana lakhulumisana labo kumbe ngabantu abangaziwayo lanxa sikhangele kumabona kude bekhanya ukuthi ngabani.
Kulabo ababe kuvideo le eyaqalisa ukuphuma asikaboni muntu asikazi muntu ipolisa elalidonswa asikatshelwa ibizo lalo umfazi lo asikamboni. Ababekhona bebukele lokhu kusenzakala labo asikababoni.
Umnumzana Leo Monende yintatheli zindaba. Izizalwane zakwele Uganda ziyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli ngesikhathi uhulumende walelo lizwe esolwa ngokuhlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo njalo esevale inkundla zokuxhumana ebulenjini ezigoqela iFacebook. Abancintisayo balitshumi kodwa abahamba phambili ngomongameli Yoweri Museveni owebandla elibusayo ele-National Resistance Movement lomnumzana Bobi Wine owebandla le-National Unity Platform. Iningi labahlola ukuqhutshwa kwalolu khetho ama-observers abagoqela abemelika labe-Europe benqatshelwe ukwenza lokhu nguhulumende. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Walter Sonongoli Mbongolwane.
Kusukela ngo-1986 kuze kube manje, umnumzana uMseveni kakaze avumele ukuthi kube lokhetho olukhululekile. Sonke nje isikhathi, abantu nxa kusiya ekhethweni, abantu bayafakwa ngendlela yokuthi bahlukunyezwe amalungelo abo ukwenzela ukuthi bazi ukuthi kuyingozi ukuvotela elinye iqembu ngaphandle kwelakhe yena uMseveni. Yingakho ehlala isikhathi eside kangaka elokhu esembusweni. Angiboni nje ukuthi kungaba lokhetho olukhululekile ngoba abantu sebehlele bekwazi ukuthi iqembu likaMseveni liyenzani. UBobi Wine uyakwazi lokho. Njalo labalandeli bakhe bayakwazi lokho. Kungenzeka njalo ukuthi abanye baboshwe abaningi. So nxa sikhuluma ngalokho esithina ukhetho olukhululekile, asikhulumi ngeUganda. Uganda ngeke nje ibe lokhetho olukhululekile nxa lo ubaba okhona manje esafuna ukubusa esiya phambili.
Sesikhangela abancintisayo, ungathini ngabo njalo izehlakalo lezi ezisanda ukwedlula ke?
Abantu abasekela uBobi Wine siyabazi ngoba siyakwazi bangena esitradeni bebe baningi bagcwale bagijime belandela ukuthi basibonise ukuthi khona bayamseka. Kodwa uMseveni yena usekelo lwakhe alusuki ebantwini makhaza, lusuka kulabo esingathi thina i-political establishment, i-military. So yena kadingi sekelo ukuthi abuse, akadingi sekelo ebantwini, udinga usekelo kulabo abaphethe intambo ze-military. Siyazi ukuthi uBobi Wine une-popular support labantu abaningi abamlandelayo, kodwa ukuthi abuse kangeke angene laphayana. Ingakho sibone laphana bevala into ze-internet, bevala ukwenza ukuthi abalandeli bakaBobi Wine bengawutholi umbiko, bengawutholi yonke inkulumo esuka uBobi Wine bezama ukunciphisa abalandeli bakhe.
Umnumzana Walter Sonongoli Mbongolwane uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leChronicle libika ukuba izanuse zomkhathi zithi kusale ngozi enkulu yezulu lesikhukhula endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Inkundla yesayithi yona ithi umsolwa uLisani Ndleya umiswe enkantolo izolo esetheswa icala lokubulala uyise lonina ababedumile empandeni umnumzana Nicholas loMargaret Ndleya. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7, ngibingelela labo bonke abantu baseZimbabwe. Engicela kakhulu ukuthi bakithi ake lilandele izixwayiso zona lezo ezikhulunywayo. Ikhoroni yabulala, siyayizwa mpela khonapho kubo-Studio 7, hayi Zimbabwe mpela kuba kubi, njalo kukhanya kuzaba kubi ngamandla. abantu bezama ukuzibamba sibili bezama ukuzibamba indlala ikhona ngiyini ibangela ukubana abantu behle ukuziphatha kahle sebephithizela bedingana nokudla lempilo yakhona nje konoko nje ukuthi vele nje yona iZimbabwe vele isigaqa ngamadolo phansi abantu abala okungabaphilisa ngaphandle kokuba nje izukuline balime lakhona ekulimeni kunzima ngoba kade esemathebheleleni ngikhuluma nje emhlabathini njengomhlabathi waseplumtree ikakhulu amahlabathi afana lakho bomangwe kulima mangwe amahlabathi afuna imiquba abantu abalazifuyo kodwa imiquba igcwele emapulazini abalazi izimali zokuthi bakhulumisane nabantu bemapulazini bathwalele imiquba balime ngakho hhayi bakithi mina ngilawo amaningi kodwa-ke mina ngiphuma eplumtree emhlotshana igama lami ngifambeki okwamanje ngisebutswana dade sivalele khona ngapha yona le corona
hayi ngiyalibingelela basakazi bestudio seven kanye labalaleli hayi sithi njani impilo eyinto esibhekane layo le into yokuvala amabhoda leyokuthi singayo emakhaya siyabona iy'ngane zethu abazali bethu so into engani sihlanganisa ingqondo asisakwazi ukuthi sokuhamba njani ukuthi sichaphe amabhoda siye emakhaya so into engani ihlanganisa ingqondo leyo so into engani iyasihlupha sibe ezingqondweni zethu ukuthi ekhaya sizahamba kanjani yona umkhuhlane khona uyabhida emazonke so le mkhuhlane akhona engakatholakali hhayi yinto engani inzima ey'ngqondweni zethu sibili hhayi yinto esihlanganisa amakhanda sibili basakazi labaleleli bonke akukhulumayo umgcini dladla oyelukufana emzola 27 ikathesi sisewendawo esebutswana
sawubona msakazi sawubona nawe mlaleli msakazi mina uduwo engilubonayo ilama messages asecirculate ku-social media abantu besithi ama-jabs la kufanele ukuthi abantu behlatshwe ukuthundubeza i-corona ma ingababamba iqonde ukuthi izobhubhisa isizwe se-Africa abantu basebenzisa i-social media for wrong reasons eqinisweni kodwa bengasiwipe out abelungu bengasenelisa yini abantu abayekele ukusabisa abantu abantu bayesaba abanye vele bayesaba ukuhlaba wona lamajebu hayi mina anguzwisisi ukuthi abantu bakuthathaphi khona ukuthi umuntu abumbe istori asibumbe and sihambe simemetheke sigcwale umhlaba wonke istori esingayisiso okungelona iqiniso okungelabufakazi ukuthi hayi lokhu ngempela ngempela kulobu bufakazi ngubonile nguzwile hayi mina ngazi emsakazi abantu shuwa abananzelela izinto abazifaka ku-social media zirong kakhulu okhulumayo ngumama Khumalo ngiyabonga
umsakazi omuhle othandekayo okhipha izindaba ezinhle hhayi mina ngihluthwa yindaba ngobunisa ubuduna ngoba ubuduna nobunisa yinto yefamily kayiyi kwenye indlu kodwa uzathola ukuthi laphana echurch okukhona okunjalo umuntu ongasiwo wefamily usezendaweni yomlisi angaze kube khona lokho angazi induna yinduna bayo
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 siziphethe ngezivela kwamanye amazwe inhlanganiso zamalungelo kwele Cameroon zithi kazilathemba lokuthi uhulumende uzaluphenya ngokugcweleyo udaba lokubulawa kwabantu magaza libutho kubikwa kuleziphepheli zakwele Ethiopia eziningi ezibalekele kwele Sudan esizibanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19 sikhangele ebezihamba phambili umnumzana Donald Trump ube ngumongameli weMelika wakuqala embalini yaleli lizwe ukwetheswa amacala kabili iPhalamende ngohlelo lwe-impeachment izolo kubhubhe abantu abangamajumi phose amane 38 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane 1017 belo mkhuhlane lo imisebenzi yobusela bezinga laphezulu obugoqela ukubamba izimota ezithwala imali inkunzi ikhanya isanda elizweni. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo, Montungamilinkomo.